Mina njenge-MDC Alliance sithi khona ke sivele kasibuyele emuva. Esikufunayo kuzeki ukuthi kayilandele imithetho ekhona njalo baseze izifiso zikaZulu lapha akhalaza khona ngokuthi akasuthiseki ngendlela abazama ukwenza ngayo izinto. Ngoba uZulu sesaba ukuthi baze bancedisa izanu ukuthi intshontshi khethu. Lokhu esilodaba lwama-ballot paper ukuthi kanti kuvele kuhamba njani. So yilo ezinye iy'ndaba kumele zixoxisane sibone ukuthi sizifeza njani. Ngoba ku-ballot yikho lapha kungani kulo duvo, ngoba ngiwakhangela khathesi ama-candidates okumele abe ekhankasa avotele ukuba ngu-president i-23. So singa-divide u-23 by 2, at least kangeni u-2 wonke 11 and 12. Kodwa yena bona bakwenzileyo bathi iphepha lokuqala elama-president bathi 1 u-14, elesibili bathi 15 sebefaka umnangagwa phezulu, okuyikho okungayisikho emthethweni we-Electoral Act. So sithi thina kakulandele i-Electoral Act ukuthi ibhaloti kumele uma iphuma injani. Njalo ingaphumi injalo iyabe seyinyanyisa ngoba kayivela ikacedakala ukuthi injani. Njalo kukhombisa ukuthi iveki incedisa izanu ukuthi baqile lapho.
Siyazi njalo ukubana iveki ayikalinikezi lina abamabandla ezombusazwe i-electronic voters roll, lithini ngalokho?
Ngezinye zezikhalazo zethu ukuthi zimele zifezwe yiveki, ngoba kumele sisuthiseke thina njenge-MDC Alliance ikhokhelwa ngobaba u-Advocate Chamisa ukuthi i-voters roll kayisiyo leyane ekamubeli. Uhlupho olukhona yikuthi nxa bengasiphanga i-electronic version kunzima ukuthi siyethatha inkulungwane ngenkulungwane zamaphepha lapho kufake khona i-voters roll, ngoba sifuna ukukhangela, ngoba isikhalazo sidingiswa ukuthi kumele isithombe salo lalo owarejistayo sibe yiso esiphumayo ukwenza ukuthi kube lobufakazi ukuthi ovotayo ngumakhumalo.